ngakhangelana zwa ukuthi ukukhuthaza abantu njengayizi uDlamini inkulu ngoba kuzayanya isinizwe kumele iqale khangele okwenzakalayo kuba sikhuluma nabantu abanjengoJames Kontimba nabanye abayini abalokho bevalelwe ejele ngonyenye icala elingekhoyo ngokutshengisela ukuthi yena ngokuqala uyosiyangise ilizwe ngokutshengisela ukubana uyakupha abantu ngenxayensangacala kungelacala bekuwukuhlala abasitimanti ukuthi bekhithi njengoba sikuselebelisadak
Mnumzana Mthusa ungathini ngamazwi okukhuthaza abantu ukuthi kube ngabangela udlakela lalaba bathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni
Umongameli uDr. Emmerson Mnangagwa Mnangagwa ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke aphukhuluma khona kayeyeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula sesikujayele nxa kuzaba lama summit either United Nations kumbe iSADC kumbe iAU abantu abamamandla abaphaya bayathanda ukwenza ama gimmicks ayenzela ukuthi befake iattention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe namhlanje njengoba isadiki kuyakithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze uDlame loDlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo sadiki ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe isadiki izakulungisa sokusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi uchairperson wesadiki ongenayo umongameli u-Emmerson Ntambuzo Mnangagwa
Mnumzana Mpofu ungathini ngamazwi kaMnumzana Mthuthu sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu uMnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe
bona nxa behlezi bebodwa bazibona be-right but nizafunga ukuthi nxa behlezi laphana bezibuze bona ucomrade Mthuthu ukuthi bathini umntwana lomnyaka oyedwa ole uhlezi ejele lomamakhe because umamakhe wakhitha ukubana inebenjani ebese ebambakale endlini eprivate eka-honorable Timba njalo bona nxa bekuma ukuthi ilizwe libambini lokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama bathini ngabantu abahlezi kahle esejele namalungelo oluntu okukhulunywa ngokufreedom of association lamazwe wonke akusada kunalaa abe kungayeli nokuthi abantu kumele bevunyelwe ukuzi-associate vunyelwe ukuzi-associate with certain amanye abaphathi naze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenzi okodlame okuthi sihluke amalungelo oluntu aningezelwe izilongeseze abantu laba bayi-78 belokhu bephakathi ejele nxa i-major support iye yathi kulecala icala lelisela selisayephulwa yi-hikot ukutshengisela ukubana kulokudlala i-constitution yokhona lapha elizweni lethu yikho okutshengisela ukubana izimbabwe ayikabizele ukuthi athithekeodak nxa beselokhu besadlala -constitution kanjalo
sinike ithuba leli uMnumzana Mthuthu ukuthi ungathini ngamazwi kaMnumzana Mpofu
iZimbabwe yaso Harare njalo iHarare yaso Zimbabwe that's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million so singazama ukucabangela ukuthi isifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyo sizoguqela isifiso zabantu bonke okwesibili iZANU-PF ayisiyo ebophayo kule police yeZimbabwe ebophayo ikhesi le kumakhodi siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi-78 angeke ngakhuluma ngimelela amapholisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapholisa ukuthi ngabantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kulezinto ezazilungiswa iZANU-PF kumbe umongameli ngala mandla okungenela endabeni zamakhoti athi khiphani lwana fakani lwana engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni kuyathiwa eZimbabwe njalo akula rule of law lingiphendula umqondo wakhe wokuthi kule kesi ehambe kumajistrate ikesi kajob sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona ale mvumo njalo alelungile lokucorrecta okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahle bekuhlanganise bethi vele kumele angayithathi chairmanship iZimbabwe ngoba bena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocebela isagidi layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala
ungasigqibela ingxoxo yethu Mnumzana Mpofu
ano ngimzulu ucomrade Mthuthu ngawukhulumileyo ukubana iHarare aso Zimbabwe othengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo nxa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe nxa kuphambaniseke itholosho kuphambaniseke eZimbabwe so abantu bona live nabaseharare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe kuphambanisa wonke umuntu akukho right yikuncindezela amalungelo oluntu akabakabiredi for i-SADC summit akaqale belungisise amalungelo oluntu njengehlanganiso thina sicele asikuvumele ukubana kathesi iZimbabwe ikhokhele Only Zimbabwe is a humanist. It's not that it's a whole humanist. Africa is the whole. Because the society wouldn't sit in the city too. It's almost sweet. I assume that in my charity begins at home. It is a whole one at the two. They are only one at the two. Yatu and Janine is with Mamma Mill, Olundu and Desi. I would have a face here.